ukufakwa leso sithembo angila hlupho lakho but engilohlupho lakho I distortion ye history ukuthi unehanda liqhawe lokuqala elokulwisa umbuso wabahuquluzi kusuka ku Deborah eBhayibhelini singakhangela imbali elotshiweyo imbali yaziwayo uQueen Nyamazana owabakhona unehanda engakazalwa was a prolific fighter owenelisa ukuthi akwanise ukuthi alwise aze azofika lapha esilwa ekhonga azodefeata lo mambo so uNyamazana was a first fighter was a first commander a prolific commander owestruggle ekhokhela ibutho so akusiqiniso ukuthi unehanda ngomunye wokuqala ukuthi akwanise ukuthi abe ngucommander it is not true ukufaka isithombe akusho ukuthi kumele bakuphelekezele ngamanga nxa sicompare unehanda loJoshua Nkomo unehanda was a spirit medium wayengumama olendlozi wayebancedisa uJoshua Nkomo wakhokhela ibutho wakhokhela njengosopolitiko ukukhulula kweZimbabwe so ama-levels angkhona athiyene akaJoshua Nkomo lakanehanda ngoba uJoshua Nkomo wayengumkhokheli engosopolitiko njalo engumkhokheli webutho eleZipra elakwanisa ukuthi liphatheke ekukhuleni iZimbabwe
lina njengenhlanganiso yebheju likaZulu liluthatha njani udaba olokudilizelwa ibhakane leli elali lifakile eBhalagwe lizaqhubeka na lilokhu lifaka amabhakane wona la uMtshana Khumalo ungasela ukuthi uthini wena ngalokho
izithombe zicontributelwa yicommunity zicontributelwa ngamavictims ngabantu abahlukunyezwayo ngabantu izihlobo zabantu ababulawayo iground izihlobo zabazali zabomama abahlukunyezwayo izithombe basithembisile abantu ukuthi hayi nxa besibakhipha lesi sithombe izithombe zizaqhubeka zifakwa ngoba esingakufuniyo ukuthi kukhohlakale imbali yeground isehlakalo ezenzakalayo sabatshela labo ababekhona ngaleso sikhathi amapholisa labe-prisons office ababekhona ngesikhathi sisemadobo eBhalagwe ukuthi siyakwazi sizasifaka lingasikhipha ntambama lingasikhipha ngemva kwamalanga athile lingasikhipha loba nini kodwa sizabe sizofaka esinye ngoba sesikubonile ukuthi uhulumende ukhuluma okunye kodwa esenza okunye okungayisikho lokhu akukhulumayo so sabathembisa amapholisa athembisa bonke ukuthi isithombe abantu bazakontributa sibe sizofakwa njalo sizabuyela siyefakwa sizafakwa ayikhona eBhalagwe kuphela kuzo zonke izindawo kule ndawo ukuthi ungahamba kizo eCholojo ungahamba kizo eLupane isikolo sonke osibonayo sile mass grave isibhorane sonke osibonayo sile mass grave imbali ekhona omama abahlukunyezwa badlengulwa obaba batshayo abanye babulawa so akusoze kume lokhu sizaqhubeka silokhu sikwenza isithembiso esisitshoyo ebantwini beZimbabwe ukuthi namhla ka 1 June umkhokheli wethu uMbusi Fuzola nxa esiya ethonisiswa ekhothi ngecala ukuthi awalenza ngo-2019 esilaziyo ukuthi akusoqiniso akusoze kusimisa bantwana beZimbabwe akusoze kusimisa asibambaneni udaba lwe-ground silulungise inhlupho zonke esizibonayo eZimbabwe namhlanje ukuhlukunyezwa kwabantu ukudelelwa ukuthethiswa i-tribalism konke lokhu kusukela ku-ground ngoba abantu abadala e-ground abantu lokhu besabusa namhlanje asingadeli asiqhubekeni sisebenza sisiya phambili once we've got a proper truthful just solution to ground crisis inhlupho zonke lezi sizabisa i-solution to the political crisis that we face as abantwana beZimbabwe so asisebenzeni sincedisaneni thina njengebheju likaZulu asisebenzi sadela sizaqhubeka sisonke kulolu hlelo.